Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lina livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mfandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lesibanganeno, kodwa kwamanye amazwe afana leBritani aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ka 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla.
Uhlupho lwamaticha siyalwazi, lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selise udaba lokudonselana ibizo lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthiweni.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana leBritani aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ukuthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulabahlanu nje kuphela ababanjwe igcikwane leli izolo. Asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni bazinkulungwane eziyisikhombisa 7,711, kodwa abasindileyo bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,979. Inhloko kahulumende weleBritani umnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi ilizwe leli selizaqinisa imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani labatholakala belalo lilokhu liqansa okwesabekayo. Abanye bathi lokhu kungaba kubangelwa ukuthi ilizwe leBritani selingena kusikhathi somqando. Ngapha kwelemelika, inani lababulewe legcikwane leli izolo ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhlazi ku 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Abaloba imihloliso laba ngo grade 7 o form 4 lo form 6 bona abakuhlandla lakuqala. Kumbiko wethu leizolo ntambama uhulumende uthe kuhlandla lesibili kulabo grade 6 o form 3 labo form 5 bona abazavula mhlazi ku 26 ngenyanga ezayo. Kuhlandla lesithathu njalo lingelokugcina kulabantwana be crash o grade 1, 2, 3, 4 labo 5 kanye labo form 1 lo form 2 bona abazavula mhlazi ku 9 ngolwezi. Uhulumende usevumela njalo imibuthano yabamasonto ukuthi ibe labantu abalikhulu ngasikhathi sinye. Esikhathini esedluleyo bekuvunyelwa abantu abangamathumi amahlanu nje kuphela. Ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zababalisi sezinqume ukuthi ababalisi kabasoze balugxobe baye emsebenzini ngeviki ezayo nxa uhulumende engakhwezanga iholo labo lalingana le mali yemelika i $520. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yePTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangana ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe lathi sithi ababalisi bethu abasoze bevula izikolo mhlaka 28 September singaphiwanga imali equivalent to 520 kusiya ku-$550. Okunye njalo sokukhangelele ukuthi uhulumende amele ukwenze singakayi izikole ukuthi babone ukuthi ama-sector specific allowances also ababalisi ebawaphiwa ngoba ukuthi siphonge ubuye emsebenzini imali le singayitholanga akulobu nzima kakhulu.
Yoneyo imali enlutshwana eliholayo ungathi kuyini elenelisa ukukwenza ngayo njalo kuyini okusilelayo?
Khathesi ngikhuluma nje imali esiyiholileyo kulesihlanu lodlulileyo ayifiki $40. Imali zababalisi ezinye zingo-3.6, 3.7 ongani uthole eningi kakhulu i-4,000 pound khoma ngebhond ayifiki yona i-$40 and ubunzima obuhlangana nababalisi khathesi o-landlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-$ kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uze uyithole uyirente bafuna between $40 to $50. So lokhu ukuthi ababalisi beqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charger $20 kumbe $400 isalary half of free salary kambalisi. Okunye kuzisa ubuhlungu khathesi ababalisi abaningi bala bantwana abafundayo and i-school fees zonke izikolo kusakhala ama-boarding schools o-form 4 labo-form 6 athe kulama-meetings iviki lona leli eliphelileyo wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 bond utitshayeni uhola 4,000 bond and equivalent babe sithi either abazali babhatala $200 to $250 ifees yena le yabo form 4 lo form 6 ababuyelelayo. Then ukuthi ama-day school akhona ama-day school akhathesi abdenemhlangano layo o-form 4 lo form 6 ukuze babuyele mhlaka 28 umzali umele besebhatale $160 or $170 for ama-form 6 and utitsha khonapho yena uphume ebambe $30 less than 40. So sithi i-government I think into eyenzayo isihluka kakhulu ebabalisini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-PTUZ. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali ongathandanga ukuqanjwa ngegama yena othi lanxa kulungile ukuthi abantwana bonke babuyele ezikolo kumele kuthathwe amanyathelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uthi njalo uhulumende kumele engezelele iholo lababalisi.
Thina siyaduze lasesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbona ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoditsha. Yikho siyabakhalela sicela uhulumende abazwele abanike imali abayicelayo. Thina sazi utisha babehamba ngezimoto abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu bayahawula abantwabo kabala lutho. Hayi siyacela uhulumende siyacela baba nangagwazwela imuli yakho lani likhona lephezulu lingamatitsha lafundiswa lenzelwa konke ncedisana abantwana bathole imali abayifisayo bangobaba bangomama balemuli njengomuntu wonke. Sicela sibile uhulumende uyabazwela abanike imali le abayicelayo. Angayehlisa kancane njengoba ngxaye baqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sithuzele isikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-form bani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi okokuvulwa kwezikolo yeyomkhuhlane i-COVID siyayizwa sibili khona siyezwa ngemlayo ukuthiwa simele siyenze asiqhubeke sisenza khonokho kwemlayo ukuthiwa kasiyenze izikolo zivulwe phela lapha thina abangesesibuyela sibona umumulwane wesikhathi sempi abantwana abagcina bengafundanga sekusonakala phela khonapha thina sisemakhaya okwama-WhatsApp lokhu kade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafundanga bethu abantwana ngikhona bevuyela ukuyathi bavulwa kuthi. ukuthi baqalise ukungifunda. Siyasifisa thina ukuthi isikolo ngasiyavulwa. Umkhuhlane ukhona ukuthi ugcina nina sikwazi. So manje abantwana bazalahlekelwa impilo yakusasa engcono. Kusuke lapho balahlekelwe la yibuntu. Ngoba kulapha thina emakhaya kusemnandi ngempilo esiyibona isenziwa ngabantwana bona abasakhulayo. Esikolo babecatsha abantwana siyafisa isikolo ukuthi azivulwe shuwa. Umkhuhlane ukhona kodwa isikolo kazivulwe abantwana babuyele esikolo. Hayi siyacela isikolo kazivulwe umkhuhlane vele usehlele awuyindawo.
Lo ngumzali ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi selithethe isinqumo sokuthi abalandeli bebandla baphe imbono yabo ngodaba lokuthi leli bandla lithathe nyathelo bani ngokuthathelwa ibizo okufuna ukwenziwa libandla leMDCT. Enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet imbono yehlukene ngalolu daba. Abanye abalandeli baleli bandla bathi ibandla leli lingalokothi liguqule igama lalo ngoba lokhu kungatshengisa ungabi lomfutho kwenkokheli. Abanye sebevele bapha amabizo agoqela athi Alliance for Democratic Change, Change Alliance lamanye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa abanye abasekeli bebandla befuna ukuthi kuguqulwe ibizo lebandla, iningi lithi akuqhubeke kusetshenziswa elithi MDC Alliance. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano. Siyalibikela ukuthi iZimbabwe jikelele lamaprovinsi ethu wonke aZimbabwe la external sebekhulumile, yikho ke insuku ezimbili lezi ede lokhu sisacubungula. Abantu badidekile bayamangala babamba umlomo wangaphansi besithi kanti ukhuphe lo Ngonzora le MDCT bangenwe yini. Hambe baxotsha amalunga ethu eParliament lamacouncillors ngenxa yokuthi bathi bahlamuka kuMDCT bayaforma iparty yabo okuthiwa iMDC Alliance engekho emthethweni. Singene emakhothi senze konke ngenxa yokuthi bona basupportwa ngama-institutions akhona bayawina ama-election. Ngithanda ukukulibikela ukuthi sesilabantu abaningi abahlamuke kukhuphe amalanga amabili ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi basebenziswa izano. Basebenziswa izano ngenxa yokuthi izolo lokhu nje edebesithi bazi members ze-MDCT bexotsha amalunga ethu e-council, e-parliament, bendawo zonke besithi bahlamuka ba bafoma iparty engekho emthethweni okuthiwa yi-MDC Alliance. Namhlanje sebebonile ukuthi abalabantu sebefuna ukugwegwa abantu ngebizo lethu elithi MDC Alliance. Sebesithi ama-by-election bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kwingabangqoza bathatha babhalela izekri sebesithi bona iMDC sixotsha abantu beMDC Alliance sebezafaka abantu babo. Khathesi izekri lamabizo abantu babo ababarejiste ukuthi bazathatha abantu, bazathatha izikhundla zabantu ababaxotsha kuproportional representation. Namhlanje sebesiya kubalekishini sebesithi sebeseqa sebesithi sebesebenzisa iMDC Alliance. Ngesikhiwa sithi yi-double standards. Abazazi ukuthi bayinyoka mbe bayinhlanga.
Manje bona abantu bathini ngakhona lokhu okwenzakalayo?
Iningi yabantu bayasitshayela ifoni, bayasiduduza. Lingicho labantu bemthethweni esithi legal fraternity yalapha eZimbabwe le SADC iyamangala ukuthi amakhothi eZimbabwe ahloseni ngokulandela abantu ababhidliza idemocracy. ngaloko mahlaba zulu lingasibuza ukuthi thina sizakwenzani sizalandela lina elizazitshela khona umhlangano wethu omkhulu we National Council le Standing Committee le National Executive uthe hachi thina sizabuye ebantwini size kuzwa ukuthi linalithini ngezimiso ezithize esithi kulama by-election sithini ibizo lethu silithini kodwa sokusemhlophe ukuthi ama province wonke athi akusoze kwenzakale bona bazaqhubeka besebenzisa ibizo eliwinisa ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ndege sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Skala ulele ejele izolo lanxa obesephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail i-$50,000. Usikhala ubikwa ehanjiswe ejele ebotshwe ngamaketane enyawo ngoba amaphepha okumkhulula ejele abangakasayinwa ngesikhathi amahofisi evalwa. Iphephandaba leHerald lithi omunye undoda weHarare uxolise umkakhe ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele angalokothi atshaye umkakhe. UWilliam Jikore uxolisile wathi kasoze atshaye futhi unkosikazi wakhe uNyarayi Mziramasanga kade ehlala emtshaya mihla ngemihla. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona nge-WhatsApp.
Sawubonani nasazi studio seni. Hayi siyabonga kakhulu simsebenze isenzelwa wona kusinikele indaba zasekhaya. Hayi mina ngithanda ukukhuluma ngendaba yamateacher. Amateacher angayithi yona kasoza hamba esikolo kabahlale bengahamba esikolo. Kula yithi behlale kabaphiwa imali zabo babhadala imali kwanile ngoba imali abayikholwa amateacher imali abincane kabaphiwa imali ukuze ngibe nje ngilapha engikhona ngisebenza kwa lesi ngiteacher ngabe ngamfundanga mina ngabe ngamsebenza ngabe ngikho lapha engikhona but uteacher uqakathekile kumele aphiwe imali yakhe leyo ekwanile abe abone ukuthi ngayiphuma endlini esiyafundisa abantwana ehambe ekhulekile ethole imali ekwanile. Ekuthi uteacher uyakhona imali encane enganceditshe engani imali ekholwa ngoteacher encane kakhulu. Lawa amatitsha bengahambi vele ekhaya ukuthi kuthiwa kuyavula isikolo bengaqali kuhambe esikolo kabayinike imali ababayifuna yona le benibe imali ayikho lo bazasikola abafele kasuthi angcono sihambe esikolo besiwa lesikolo sibhadala i-school fees sesibhadale thina abazali laba abasafundisi betshole besihlale bekhalele besesikolo akula ncedo laphana ukuthi bekhalele besesikolo ngoba laphana nxa ekhalele besesikolo abafayithi abazali uhulumende abe engabonile ukuthi okalandaba lakho lokho thina sesizasokola ngomntana kukade uzale engafundi kodwa ngibhadala i-school fees qeda lapho suyafeyile uzangibhadale futhi i-school fees so babekhalusa thina nxa bekhala bengahambi esikolo behlale bengavula isikolo yikho kurayit ayikhona bekwenza esikhathini ekuthiwa amatichar bakhalelile imisebenzi kodwa basesikolo babethona behlezi olubhadala i-school fees khabangalancedo lokho ababekhalusa thina kabakhalele kadesi bengafundi isikolo into erayit ngiyabonga.
Salibona libasakazi baka studio 7 hayi bantu siyazithanda inhlelo zenu hayi ziyasichaza ngoba ziyaphuma emoyeni sibilisizwe lathi okukhulunywayo siyathaba nxa lithatha lani amazwi ethu ephuma emoyeni hayi siyathaba kakhulu nami ngicela like lingikhiphe emoyeni ngeke ngizizwa lami ngikhuluma siyathaba kakhulu siyajabula kakhulu ngemsakazweni imnandi kakhulu imsakazweni.
Eh salibonani studio 7 linjani lonke balalele emakhaya lonke. Hayi mina ngikhuluma ngilapha esijawukwe endaweni nasemathebeleni lo ebuhubi district laba silenkinga edinga ukuthi sikhangele isikhenzo sonke abantu baseZimbabwe. Kunabantu beEconet lapha. Abantu laba basitshontshela imali la. Batshontsha kakhulu bathatha imali yethu eningi kakhulu. Okuqala uzathola ukuthi umuntu uthenge amadata awe 139 angawe kwesikhathi sithi awe nyanga kumba weviki. Inetwork ingabi khona for 4 days and then ibuye 2 days amadata lona ayi expire. Right. Inganani imali ethathwa yilaba bantu iZimbabwe jikelele ezikhwameni zethu besingayisebenzisana. Into leyo ayikhangele yibo bonke abantu kelihlangene phansi. Laba bantu laba kumbe bafinde baboshwe ngoba basitshontshela imali eningi kakhulu 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 kakhulu. Le into kumele abantu bonke bayikhangela keliyikhangelisise lento le ukuthi kuhamba kanjani into yakho iConnect le. Iyahlupha kakhulu siyaluza la. Imali eningi le etshontshwa lapha ezikhwameni zethu ihamba mahala ungathi uyayikhangela. And abantu sithule lapha asikhulumi. Kodwa ngiyakubona mntu ibusela lo kulamasela la. Ngiyabona.
Sanibona ngisazi besitudio 7. Siyabonga kakhulu ukusiphathela lo msakazo omuhle kangaka. Mina ngihlala eKF eSontana. Obuhlungu engibuzwayo ngalo mfana odutshuliweyo. Ubengeke adutshula lubana kusebenza abantu abakhuluma isiNdebele abale indawo. Kusebenza abantu abangasuka lapha abangalamzwangedwa esidubulela abantwana. Bathuka kunani ukuthi abotshiswe lowo mntwana ahanjiswe emapholiseni ahlawuliswe kanzima kunokuba adutshulwe. Sicela ubani umthetho ube ngumthetho hatshi ukuhlukuluzwa ngale ndlela. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lenze imilayezo yenu ibe mfitshane. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesudan selazise ukuba umnotho welizwe ukusimo esibi kakhulu kulandela ukuwa kwesisindo semali yalelo lizwe ngesilinganiso phose ingxenye ngenyanga eyodwa. Uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority uyehluleka ukuvuselela umnotho walelo lizwe. Selokhu ukutshengisela kwasusa esihlalweni uMongameli Omar al-Bashir. Umanyano we-United Nations wenelisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 wabunjwa ngesikhathi umhlaba uphakathi kogubhano lwe-COVID-19. Isikhangele sivela ngapha kweMelika. Omunye wamalunga ebandla lamaRepublicans obekhangelelwe ukungavoteli ukukhethwa kukamahluli wedale leSupreme, uMnumzana Mitt Romney, useze waveza ukuba uzavotela ukuthi kukhethwe ozelama umuyi unkosikazi Ruth Bader Ginsburg. Kumalunga eSenate awebandla lamaRepublicans kulababili nje kuphela abathi kabasoze bavotele ukukhethwa kukamahluli ngoba sokuseduze lokhetho. Nxa bebabili nje kuphela kutsho ukuthi uTrump uzafeza isifiso sakhe sokukhetha umahluli kungakafiki ukhetho ngenyanga kaNovemba. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubhubha kamama lo uGinsburg obengumahluli weSupreme Court obeyintshantshe enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboReagan kuze kudlula uClinton kuze kuyafika kathesi enguye kade khokhela amalungelo abomama jikelele. Kuyakudaniseka kakhulu amaDemocrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi uMongameli Trump njengoba esehlala nominator ukuthi uzanominator lo oza replacer kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsburg. Kusho ukuthi esingathi ilegacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe leMelika ngoba umahlulo yedwa uthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye baze bengena ku-40 ngoba ungangena kulesani sikhundla kakuphumi esokuba ngumahlulele weSupreme Court. So ngokunjalo kangiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona, kodwa ngiyananzelela ukuthi uChance uMongameli Donald Trump uphelinye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise ilegacy yakhe kuleli lizwe le-America. Xa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana laba ama-minorities abesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani uMongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
UMongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angazenzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngalipi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke ngaleli umncintiswano lo election ezayo eka-November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke la.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Lamhlanje uthi ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ziku-28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Ibandla le-MTC Alliance lithi selise udaba lokudonselana kwebizo. Le bandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthathwe inyathelo bani. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.